siyabonga Jonga lo Chris lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okuqakathekileyo ke ukuthi ke upasi ancediswe ukuthi aqoqe imali ahlanganise lokho okuvele kukhona. Akaze kwenzakale ukuthi ihole ziqune. Kungabe ngokuqala kwelezimbabwe.
Uhlangothi lokubuthaniswa kwemithelo lwezimbali uthi indlela yokulungisisa ezomnotho welizwe lunye nje kuphela ukuqunywa kweholo lezisebenzi zikahulumente.
Seyoba njengompostoli uSoul yakanoPaul mhlawumbe sefikela wachaya umbani esasithi ngesilungu iDamascus moment wasebona ke ukukhanya wathinta ukuba uSoul waba nguPaul wasuka kulo Jonathan esimaziyo ehlasela ke ezemisakazo.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo usola umthethwandaba othetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso ele-Constitutional Court.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphakathi kokudana okukhulu kulandela ukubhubha kukankululeko Sibanda obengumnini weqembu leTwalumba FC ngomgqibelo odluleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhlangothi lokubuthaniswa kwemithelo olwezimba luthi indlela yokulungisisa ezomnotho welizwe yikuqunywa kweholo lezisebenzi zikahulumente. Umkhokheli walolu hlangothi umnumzana Geshe Mpasi utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi uhulumende kumele alume lapho abona ukuthi uzenelisa ukuhlafuna khona esithi nxa iholo lingehliswanga ilizwe lizithola liphakathi kwenkinga engasoze lafa laphuma kuyo. Upasi uthi ilizwe lilezisebenzi eziyingxenye yesigidi 500,000 okubangela ukuthi imali yonke ebuthaniswa nguhulumende iphelele kuholo. Lokhu kulandela imbiko kamphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthe enye indlela yolungisisa umnotho yikumisa ukukhwezwa kweholo lezisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi nxa leli nyathelo lingathathwa kuza kuba lokutshengisela okukhulu.
Kuthinto kwakuqala ngenxa yokuba le yinto ekhulunywa ikhulunyelwa ebandla kasihloniphi njalo kasiyikhuthazi ngoba udinga ukukhombisa uZulu adinge uzwelo ngezinto ezingenangqondo. Ezingakutho kule ukuthi ke nxa kungenzakala ukuthi ihole liqune ukukhona bengabonayo ke abantu ukuthi hathi ke izisebenzi lezabadi ngama-7 kasizo ayisiwo ama-7 uqobo nabantu abaphilayo abasebenzela ukuthi bathuthukise ilizwe njalo ke bazimisele ukuthi bavikele iholo labo ngazoke indlela. Okuqakathekileyo ke ukuthi ke upasi ancediswe ukuthi aqoqe imali ahlanganise lokho okuvele kukhona akaze kwenzakale ukuthi ihole ziqune kungabe ngokuqala kwelezimbabwe.
Kodwa ke uthi yena kumbono yakhe kumele lentengo ezitolo iqunywe kwenzela ukuthi umnotho welizwe ungayinganxele. Ukubona njani lo
imbono leyo kayihlanganiswe kuxoxiswane kwinkundla e-tripartite negotiating forum uvunyelwane ukuthi iZimbabwe yakusasa sifisa ukuthi ibe njani. Nxa sikhuluma ngokuquma kwamiholo sikhangele ukuthi abazeli ekumele baqunyule iholo yibaphi bakuwaphi amabanga.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu bekhuluma leStudio 7 ecingweni eseHarare. UChris Gande uphinde waxoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoyce Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, yeah, aziliqiniso ukuthi iholo yakho nivele ilutshwane kodwa yena umnumzana othi namasa i-budget yakhe eminyaka ophelileyo odlileyo wathi yena kulezi sebenzi eziningi ezikarhulumente ezingenzi lutho ezibhatalelwa nje ukuhlala betshiya amabhaji ngabaqale ngokulungisisa ubuningi bezisebenzi zakhona kulezi tuhwane eziningi ama-ghost workers bengalungisisa lokho nje sebezakhangelisa nje umholo wakhona kodwa nje uxuma nje umholo womuntu ozuzavela $500 ukuthi vele yabo simbulele
ngokwazi kwakho ezenotho khona ilizwe elike lathatha inyathelo elifanayo ukuthi liyaquma iholo lezisebenzi lentengo ezitolo bese kuphumele
kwandisa ukuthi nxa iholo liqunywa uqunywa ama-senior executive ngoba bavele banama-tax amaningi ningi abantwana bayesikuba yabhatalela esikolo ama-holidays lezi moto ezininginingi kodwa izisebenzi nje jikelele akuzake kwenzakale abakwenzayo ukuthi bayanika nje ithuba lokuthi uthathe i-early retirement ukwenzela ukuthi i-wage bill yakhona ibe ngathi phansi kodwa uquma nje imiholo bavame uqondana labantu ama-senior managers
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcuthi ecubungula ezombusazwe
umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo namhla usole idale elithetha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso ele-Constitutional Court ngokuthi umthetho we-criminal defamation ulokhu usebenza phansi kwesisekelo sombuso esitsha. Leli dale linqume ngomnyaka odluleyo phansi kwesisekelo esidala ukuthi umthetho lo uyancindezela ngalokho kumele wesulwe. Kodwa ngeviki edluleyo leli dale lithe umthetho lo lokhu usebenza njengoba ungakaphikiswa phansi kwesisekelo esitsha. Umthetho we-criminal defamation law uhlezi usetshenziswa ukuhlukuluza intatheli zindaba kanye lozulu ochothoza ikakhulu uMongameli Mgabe labanye abezombusazwe. Kumbikwa wethu lenamhla uMoyo usole umthethwandaba lo esithi uyaphambanisa ngokuthi i-criminal defamation law kuyisebenza. Sixhume ingcwethi ebona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Zenzele Ndebele.
Abanye abantu bangathi hayi mhlawumbe akuboni lokhu asekubonile-ke singathi-ke usebone ngingathi kona iqiniso kumbe ngithi seyo waba njengompostoli usowuli engakanguphowulu mhlawumbe sesikela wachaya ngumbani esasithi ngesilungu i-Damascus moment wasebona-ke ukukhanya watshintsha ukuba ngusowulu waba nguphowulu wasuka kulowo Jonathan esimaziyo ehlasela-ke ezemisakazo waba ngujonathan osekela ezemidlalo bese ngisuka ezemisakazo bese ngisuka ngisithi kona abantu bameleke bethi bekunanzelele ukuthi Jonathan kakaze ebe ngumngane wezemisakazo kumbe into ukuthathwa kwezindaba nxa kuyukuthi kala nto ayifunayo ngoba simbonile ukungena kwabo esikhundleni ngo-2013 usike aba yindoda eqotho engahluphani nama-journalist eprotect ama-journalist kwasekuvela ngesikhathana nje ukuthi no ufuna ukusebenzisa ama-journalist labanezindaba ukuthi kona behlasele uJoyce Mnjuru kade befuna ephume esikhundleni kungene umngane wakhe umnankakho nanku-ke umnankakho wasengenile sibone last year uJonathan last week actually uJonathan esola umphoko ngakukhulumayo nge-Google this week uJonathan sesithi hayi into ze-criminal defamation lezazikho unika-ke ama-journalist igunya lokuthi bebhale abakufunayo ngabasembusweni abakufunayo ngezanu kumbe nge-opposition bese mpina yizuzuthi okwakathe sekuyini asekufuna ngoba kukhona aphezu kwakujonathan ngaphonge ukusekela nje kuphela ezemisakazo kumbe intathe ezindaba nxa kungela kuthi kungekho enye into ayifukelayo afuna ama-journalist amncedise ukuthi eyikhampeynele
eyiphetha indaba yakhe Ndebele uMoyo uthe phambili ngokukhuluma abantu bekhululekile bengela kwesaba ikakhulu abezindaba uthini ngalokho
hayi ngamahlaya nje la akade wakhuluma ngoba I think abezindaba i-biggest enemy yabo kumbe isithasa besikhulu ngujonathan yikho namhla kulokungena msakazo ekhululekileyo yikho namhla abantu besakaza bengekho ezimbabwe bekwamanye amazwe ngoba yimisolo zikajonathan enza abantu besabe ukusakaza kumbe bengabi khona ezimbabwe so nxa esesithi phambili ngemisakazo kumbe ukukhululeka kwezokuhambisa kwembiko umuntu azikuzi lapho ujonathan ngabe ukuthini wethusela bani uqila bani ngoba sonke siyakwazi ukuthi ujonathan nguye othene izono ezindaba ebatshela ukuthi lokho abakubhalayo kuwrongo lokho abamelanga bekwenze. So mina ngizakhuthaza amajournalist ukuthi bemqophe ngeso lokho umuntu lowo ngoba uvele nje nakangana andambona umuntu kuyini esekutshintshile ungamenza namuhla ebe ngumngane wezenkathelo ezindaba ebe ngumngane wezenkathelo ezindaba ngokuthola izihlola nje mihla lamalanga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zitshengisele emahofisini omeli weZimbabwe ePretoria ngempelaviki zesithi uMongameli Robert Mugabe sokumele yehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe ngelanga lokufikisa kwamongameli iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye lanye i-91 ezelwe. Idili lokuthakazelela leli langa elenziwa ngomgqibelo licatshangelwa ukuthi lizaba lendleko ezingaba yisigidi samadola i-1 million. Abatshengiseleyo ngempelansonto, abanye njalo abatshengiseleyo batshengiseleyo eMelika, eBhilithani lakwamanye amazwe besethe samongameli Mugabe umlando wokubhidliza umnotho welizwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuBenedict Mhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane zeZimbabwe bezisukume ngobuningi kuhlangene abezombusazwe labenhlanganiso zikaZulu bonke bememeza ngelithi sekuyisikhathi sokuthi uMongameli Mugabe ehle esihlalweni. Lobanje abebebuthene laba bengavumelani ukuthi ngubani okufuze athathe intambo zombuso nxa uMugabe esehlile esihlalweni. Kunkuthazo yokuthi achiye phansi intambo zombuso bazwilinye. Umnumzana Kiyane Dube webandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai laye ngomunye wabebetshengisela besithi uMongameli Mugabe akehle esihlalweni.
Imeseji engamtshela yona lamhlanje ngeyokuthi Mugabe usukhulile, hamba kwaZwimba, abazukulu bayakufuna kwaZwimba, uyehlala ukhulise isizukulwane. Uyeke uhulumeni, sesifundile nathi siyakhona ukuthi sithathe uzibuso sikwazi ukuthi siqhubekele phambili ngelizwe lethu.
Abebandla lezaphu labo bebephume ngobunengi. Ilunga laleli bandla umnumzana Andrew Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi uMugabe leZanu PF sebehlulekile ukubusa ngakho kakumelanga baphinde baphiwe elinye ithuba lokubhidliza ilizwe.
Okumele kwanjiwe ngabantu ukuthi kuthathwe ilizwe lifakwe ezandleni zezaphu kuphelela lapho. URobert angilanto engayikhuluma layo ngoba one kakhulu ukudlula ukonakala. So kusadingeka ukuthi izano ibe lokhu iqhubeka izwisa abantu ubuhlungu.
Inhlanganiso zikaZulu lazo bezingxenye yalokhu kutshengisela. Umgcini sihlalo weGlobal Zimbabwe Forum umnumzana Solomon Chikwero utshela iStudio 7 ukuthi okweminyaka yonke abuse ngayo uMongameli Mugabe ubhidlize impilo yezigidi zezizalwane zeZimbabwe esezinhlekisa emazweni esiphephela kuwo.
Sekhulu sewune 91 years manje. Njalo uyawa nokuwa masefuna ukusebenza umsebenzi asenawo amandla ukuthi akobeke phambili nomsebenzi wobupresident. So thina sithi hayi sokwanele baba ne-age yakho ayisakuvumele kufanele ukuthi uhambe koZwimba manje uyoxala nabazukulu.
Lobanje kungela muntu ophumileyo ofisini yomeli weZimbabwe ukuzwa izikhalazo zabe betshengisela laba bona bakubeke kwacaca ukuthi bazaphenduka futhi nxa umlayezo wabo ungafikiswanga kumongameli. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa nginguBenedict Mhlapo.
Silokhu sikudaba lunye. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leZanu PF esigabeni seMathebelele North umnumzana Thamo Kanyoni uthi ibandla lakhe lifolile edolobheni leVictoria Falls ngempelaviki linanza ilanga lokuzalwa kwamongameli Mugabe njalo alizikhathazi ngokutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngoba zingazwisisi okwenzakala elizweni kanye lokusebenza kwesisekelo sombuso webandla leZanu PF.
mina ngithi laba abayenze lokho besithi bona they are Genesis imachile ba Genesis birthday ka president mina laba abantu asilandaba labo both as long as basuka eZimbabwe bavaleka baya ngale navela sika kukwenza labo thina njengentanga yaseZimbabwe sibone kufanele ngoba mina I am a Zanzibar provincial chair person whereby sinama principles esawalandelayo thina kuZanzibar president le congress whereby we endorse UHE ukuthi ebe ngumongameli welizwe ebe ngu-first secretary of the party so labo abalokhu zambona vele ngabalalwazi nge-constitution yethu thina as i-party thina lokhu kube kuvele kuhleliwe ukuthi mhla ka-21 thina njenge-province ehostayo this event sibone kufanele ukuthi khona sihlangane ne-first family bona be-celebrate ababe thina lathi sitshengise ukuthi sindawonye lo mongameli wethu welizwe.
Kwenzakaleni? Lihambe ngaphi? Lafika ngaphi? Belithweleni njalo abantu balamukele njani?
Ibhodile elobikini lase-Victoria Falls sangena sayeda saze sayafika edorobheni sithwele amaphepha ethu sisenzela upresident yethu amhlophe simfisela futhi impila kahle nempilo futhi ende sithi ekhule ezekhokhoza.
Bebekhanya besithi nabantu emaceleni ngabakho abasolileyo bakhona abalithabeleyo.
Babuyile abantu ngobuningi babeyabasijoyina labantu abadala thina sibe sikulungise ukuthi nje yinto yabontanga but ke siyaqeda nje ukufuna lokudabona sesijoyine ngabanye abantu abadala labanye abantwana besikolo nje kade bengangiswanga sibone sibe buyile ngobuningi babo. Ke siqeda lapho sibe sile kekhe levele kade silokhu sele silithengile sabuya saquma ikhekhe silabantwana besikolo. Sikopa nje konokyana kati kusenzakala eHarare.
Kodwa lina vele selingaphi ngamalungiselelo alumkhosi?
Thina ngamalungiselelo ngathi thina sesiqedile sesimelele nje ilanga kuphela ngoba ngolwesithathu sizakuba lomhlangano wokukhangela ukuthi kungaphi lapho sokufuna nje maybe ukuthi nje kupolish up but sina hayi sesiqedile.
Lo mnumzana Thamukanyoni umgcini sihlalo wabatsha kubandla lezano PF esigabeni seMathebeleland North obekhuluma icingweni leStudio 7 eseVictoria Falls.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inkuthazo yokwehliswa kweholo lezisebenzi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zakwale Greece zibikwa ziphume lezibopho zesivumelwano ezokuthi lelo lizwe lingabhadala njani isikwelede salo kumanyano wamazwe awe-Europe ukuze lingezelelwe isikhathi sokubuyisela leso sikwelede esesifike komlindi uyagcina.
Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba omnumzana John Kerry uhlangane lomunye wakhe wakhwele Iran omnumzana Mohammed Javad Zarif kwele Switzerland lamhlanje ngaphambilini komhlangano omkhulu wamazwe alezikhali ze-nuclear. Amazwe alungisa i-nuclear kavumelani lendlela esetshenziswa ngayo ngele Iran.
Iziphathamandla zakwale France zithi zivimbe ukuqhubeka ngohambo kwezizalwane zazo eziyisithupha ebezilubhekise kwele Syria phansi komthetho wokulwisana lamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo akhanya eliswana lamazwe amane ngomhlaba angalandelilo lokholo.
Inkampani eyasungulwa isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ithi siza kwethula indlela echipileyo yokufonela ekhaya kulabo abahlala emazweni. Umnumzana Gary Tumane, umqondisi weZimphone, uthi inkampani le iza kwethula uhlelo lweClick Dial. UTumane uthi iClick Dial isetshenziswa ngokufaka i-app emafonini awohlobo lweAndroid le-Apple. Iza kwenza umuntu enelise ukufona lapho afuna khona ngendlela ephansi. UTumane uthi okwenze benza lokhu ikuthi kulabantu abaningi abemazweni achiyeneyo abafisa ukuxoxa okwesikhathi eside labanye babo ekhaya kodwa behlutshwa imali yokufona. utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uhlelo olutsha lolu luzasetshenziswa kuzwekazi le-Afrika, eLatin America, eAustralia lakwezinye indawo zomhlaba.
Iklikdalo yi-global mission. Sesikhangelele amazwe nje wonke ehlangene, ikakhulu lamazwe abansundu lana nje e-Afrika. Sikhangelele o-Nigeria, sikhangelele o-Ghana, sikhangelele o-Kenya, sikhangelele South Africa, Zimbabwe. Wonke lamazwe suka bahlanganisa sithi sikhangelele abantu bakithi. Iklikdalo yona-ke ingasebenza noma umuntu ose-Mexico. But okuqakathekileyo ukuthi nje besikhangelele abantu basekwele Afrika. Ibona laba sibakhangelela kibo, sibona ngathi bathola usizo oluningi from iClickDial. Njalo nje iClickDial iyenza leyo program eyemali. Okwamanje abantu mabethumela izimali bama endlini, badrive emoteni, baye emalayinini. iClickDial ile wallet eyenza kubana umuntu ofuna ukuthumela imali eyithumele nje kuselfone yakhe, ihliye ingena eselfone yomuntu nosekhaya, ihlingene kuleyo sikhwama sithiwa iEcoCash. Akusadingakali ukubana uphume endlini ugijima uyo layinini, hhayi ivele yangena efonini, mase ubhadala amabhili ubhadala uvele ukhonapha endlini. Sibona ngathi kuzoba lula kakhulu ukubana abantu bakithi bangaze bakhathazeka, ngoba lathi sikhona i-technology le siyayi-understanda, sifuna ukungena kiyo lathi njani simele abantu bakithi nge-ClickDial.
Ye, ingabe ibiza imali engakanani? Phela lapha sikhuluma ngemali baba.
Ye, emalini-ke i-ClickDial yona masikhangelele eZimbabwe, masikunikeza i-application ye-ClickDial, awubhadale lutho. Okwakho nje kuphela ikuletha ifoni yakho, noma ungala smartphone siyakuvumela. Ngawule smartphone whether i-Android leyo kumbe i-Apple, siyakuvumela ukuba nothole i-application software, bese sikunikeza inamba nge-99 cents. Once ule number yakho-ke usu-right-ke, okwakho kuphela ikufaka nje airtime ngokuthanda kwakho, 15 cents a minute. Laba abafonela kwele Goli sibanikeza 400 minutes $11.99 ngama-minutes amaningi kakhulu.
Yes, ngathi-ke nxa sokuya phambilini ndicaba ukuthi zakwenzani.
Into esifunakala lapha ukuthi kutholakale imali, bese sikhuluma ngelabanikazi bezimali amabhanga labo abayenza ithiwa yi-funding. Sikhangele ukubana sithole isikhwama semali esenele sokubana sidinga ama-developers amaningi, siqhatsha abantu abazancedisa abanye ama-customer service reps, ukuze kubana sikwanise ukuthi njani si-investe eZimbabwe, si-investe njalo eGoli.
Lo ngumnumzana Gary Dumane, umqondisi weZimphone, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi izigulane eziningi zisengozini kulandela ukulwisana ngokuphathwa kwesibhedlela sempilo, lembiko ethi inhlelo aziqhutshwa ngendlela, kanye lokuswelakala kwemithi osokwenze isibhedlela lesi sithi izigulane zibuye le mithi kanye leyinye impahla isetshenziswayo. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela sempilo esiphathisa izigulane ezivela ezansi kwelizwe sesilamaviki ambalwa siyindaba egudwini kulandela imbiko ethi inhlelo azihanjiswa ngendlela. Osokwenze abaphethe lesi sibhedlela babumbe ikomiti yokuhlolisisa ukuphathwa kwenhlelo lokusetshenziswa kwemali. Inhlolisiso le ijonge ukukhangela ukuthi abazophatha inhlelo zamathenda bakhethwa njani kusukela kuzibandlela ka-2012 kusefika yona linyanga kanhlolanja lonyaka, ngemva kokuba abaphethe lesi sibhedlela bejikelane inyoka ephilayo ngokuthi ngubani owenzeni kunhlelo lezi. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi isibhedlela sisilela imithi kanye leyinye impahla yokusebenzisa egoqela impahla engabizi imali eningi efana lama-thermometer. Uhlangothi lwabantwana lubikwa lule thermometer eyodwa osokwenza abantwana bangatholi usizo ngesikhathi abazali besayadinga impahla efunakalayo. Phezu kwalokhu, isibhedlela lesi sithi asilamali njalo lempahla esetshenziswayo isigugile osokwenza kube lesikhathi lapho kuke kuvalwe izindlu zokuhlinzela, ama-theater. Isakhamuzi umnumzana Norman Dube uthi uhlupho lwesibhedlela lesi solulesikhathi eside lukhona, kungakho sokumele uhulumende aphume lamacebo ukuthi lolu dubo lungaqedwa njani.
Uhlupho lolu oluwele isibhedlela sempilo, isibhedlela esikhulu kakhulu esikhangela abantu abavela ezigabeni eziningi, lolu luhlupho olukhulu kakhulu ebantwini bakoBulawayo, labantu abavela emakhaya abakhangelele ukuthi impilo zabo zibe ngcono uma befika koBulawayo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Margaret Svindi uthi isibhedlela sempilo sizwisa usizi lapho umuntu ethe wafika khona. uthi uphahla luyanetha osokuludubo izulu nqa lisina ingubo kanye lezembatho konke ngokwakudala osokudinga ukutshintshwa
lapho kuyelatshwa khona abantwana kuthiwe kule thermometer A1 and ngendlela esiwazi ngayo ukuthi abantwana kanjalo nje ama-temperatures abo atshona ekhuphukile usho ukuthi abantwana bonke ababebuye ukuzokwelatshwa kudepartment yona leyo bamelela i-thermometer A1.
Unkosikazi Sibindi uqhubeke ethi kuyadingakala sibili ukuthi kuhlolisiswe ukuthi kanti vele isibhedlela sithola imali enganani, kusetshenziswe malini kuziphi inhlelo. Uthi kuvamile ukuthi kuthiwe inkampani ethile isinikwe umsebenzi wokudinga ingubo kumbe okunye okuthile kodwa kusale kungela mahluko okhona.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi adingwa ama-auditors aka-audite izibhedlela lezi ezinkulu. Mbonangani kule corruption enengenzakalayo khona ngale.
Omunye wabaqondisi kulesi sibhedlela, uclinical director uDr. Wedu Ndebele, uthi iyasilela imithi edingakalayo kwamagama kodwa bazama ukusebenza ngalokho abalakho. Uthi kunganceda njalo nxa izigulane ezilezifo ezingelapheka emakliniki zingayaqala khona ukuze ingcosana abalayo empilo ikhangelane labantu abagula okwamagama.
Kuqakathekile ukuthi labo abagula kancinyane baqale bayobona ekliniki. Ikliniki ingabona ukuthi hayi ukugula kwabo kukhangelela ukuthi kuyobona ngama-specialist, then baza kukhombisa ukuthi hamba ezibhedlela ezikhulu. Bangakuhambisa ngale, then yikho esifuna ukuthi sibe laphi.
Udube uthi amakliniki ekhansili ayiwo ayevame ukunceda iningi labantu lawa asephelelwa yimithi ngenxa yokuthi ikhansili isisilela imali yokuqhuba zonke inhlelo ezidingakalayo osekuthiye uZulu esikhaleni.
Khathesi nxa sikhangela ikhansili izibhedlela zayo abasafuni labo ukuthi bencede impilo leyi ngoba labo balohlupho olufana lolwempilo olokuswelakala kwemali. So sikhangela ukuthi uhulumende ngabe uyanceda angenele ukuthi uhlupho lolu lwempilo lube nganeno.
Isibhedlela sempilo sidinga izigidi ezimbili zamadola ngomnyaka, $2 million, kodwa okwakhathesi ugatsha lwemali lusinika ingxenye yesigidi kuphela. Owakhathesi lesi sibhedlela silezikwelede ezifika ukuzigidi ezine zamadola, $4 million. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli bomdlalo wenguqu baphakathi kokudana kulandela ukubhubha kukamnumzana Nkululeko Sibanda obengumnikazi weqembu leTwalumba FC ngomgqibelo. USibanda obele minyaka engamachumi amane lambili, 42. Sixoxele ncwethi kwezemidlalo yenguqu uEzra Chisa Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Silusizi, abantu bonke badabukile Chris ngokushiywa ke indoda atizimisele kwezemidlalo. Yakwazi ukuthi bele qembu lakhe eHarare Highfield lade ibumbile. Njalo nguye owathatha ke uPeter Ndlovu ukubana ke azoyidlalela umlona kwaMambazi. Wathatha uMadina Ndlovu wathi hayi ndiza kubhadala wanithatha ibhora ngoba sponsor Black Mambas, hambe coach Mambas waba le team yakhe. Wathi uzama ukuthuthukisa ke ibhora lakibo khona lebhinga. Manje sizokuthiwa kasezwa kuhle nesikhathelakhathana sizokuthiwa kasekho. Kubuhlungu kakhulu lokho esikuzwileyo.
Ye, usuke wezwa yini ngokubana uzabekwa ngaphi njalo nini?
Ngizwile ukuthi uyabekwa ngaphi. Ngokutsho kwabo bathi bona uyabekwa khona lekibo ebhinga. Ilanga lakhona liyabahlupha. Uyakwazi ukuthi kule midlalo le kuthiwa ngamongameli enziwa khona ngase-Victoria Falls kuthiwana ngani kusaphikiswana kancane nto kwenziweni ukuthi ngapha abantwana bekhona le-Falls ngapha kuthiweke kusemfeni ebhinga. Ngingazi ukuthi kuyacelwa kwenziweni. Umbuza bekwa ke ungafika umgqibelo kodwa singezwa kodwa sibekhulumile ukuthi uyabekwa khona lebhinga kithi.
Khona kahle kahle kuyini okumthetheyo?
Angikwazi amadoda kakhulumi kodwa bengumuntu ongani into azimanga kuhle endabeni zezimali. Uyakwazi leli lizwe abantu bathatha imali emabhanga, amabhanga abuyeke sefuna izimali zayo, athengisa izimpahla zomuntu, athathele abantu ngoba amabhanga akasayenzi imali anayenza. Isikhathini bebekhuluma abakhulumayo bathi ke imali bengasekho kuyo kodwa ngeke ngithi ukuthi kumbuleleke. Angikwazi kahle kahle vele okumbulele ngoba sithelwanga.
Umnumzana Ezra Chisa Sibanda incwadi kwezemidlalo. Kwanelokwalamhlanje livalelisayo nguntungamili Nkomo
lo sithandekile mhlanga.